Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuagazi ngolwesi sana mshaka 3 kunhlangula 2022 igama ngontunga milinko mo ezihamba pambili umongameli emasoni mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izinto zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwamacala ezigebengu ezitshontsha zihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zokwenza imithi. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Godfrey Chanakira eHeroes Acre izolo. Ukhuthaze ababona ngokugcinwa komthetho ukuthi balwisane lalimikhuba kabanzi njalo bathethe amacala alolu hlobo ngokuphangisa ukuze izephulamthetho zivalelwe. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sobubhahile kakhulu eZimbabwe. Amapolisa lamasotsha lawo alesandla kulokhu nanku akhona asebotshiwe afunyanwa elecala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi malokichina chechenayo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka amabhemba lempopho babalimaza abantu befuna ukubathathela khona okuncane ababe lakho ezindlini. Siphinde sinanzele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lomnyaka banenge abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijachenayo ngizo lezi zikliwe. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kathi izizileta sezizafika ofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla badingwe labo bantu bangabanjwa ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singambona namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela kolokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho ke ngamongameli sethulela umazwi ukuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku zininjani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubani le manyuziphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha othiye ehlukuluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwe abayi libhotabhota endlini lapha yileli zekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethizwe ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zone ezinyamazana ziyabika ukuthize kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi ungabe kulento laphana ngoba mawa baya ajayela ukuthi lapho ngantwa kule gazi khona ekumbe kunuke okunuka khona igazi asondela so yikho ke kuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi sokulesikhathi wabula lijaha lakhe ke lamchiya khona lapho limguzele ngengubo yibo ukudlwa ngudlwanga esilabo kobulawayo abantu bayabulawa abantu bangenelwe ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana sokunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcine ke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa dodjo laphana eKevin ngabantu abangama abesifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokho abamcuya khona kodwa ke akasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayechayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona lapho eKelvin empophoma lapho so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele amapolisa aphenye udaba lokuthunjwa komsekeli webandla lakhe uMo Blessing Ali ngokuphangisa kungelahlangothi aluthathayo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo. Umo Blessing ufikisa amalanga alichumi ethunjiwe namuhla kungaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. I-CCC ithi wathunjwa ngumsekeli weZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa amapolisa athi lanxa ekuvuma ukuthi umsolwa nguJamba ayakulandula ukuthi lolu daba lulokwenza lezombusaswe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sesibuyela emuva khonaphana okwathiwa khona ngumgabe iZANU vele ingabona sithwaliswa nzima ngamanye amaphathi babuyela ekudlame uMo Blessing ethe inkazana esebenzela umhlangano engabuyeli emuva. Konke lokhu kukhombisa ukuthi ama-elections azaba azi kakhulu ngoba umnagwa labafowabo ngabacuphi babo ukuthi bonke abantu sebelandela uBaba uChamisa lebandla lakhe i-Citizens Coalition for Change. Bafuna ukuthi kungaba lodlame babe sebemisa ama-election sebesithi is ungovernable babe sebebusa nge-presidential Powers Act ezamisa ama-elections for 7 years. Siyakwazi uBaba uMnangagwa labo babo omonzora labanye abafundisi bathi ama-election kakeme iminyaka engu-7. So into abazama ukuyifeza ukuthi kungaba legazi kube lodlame abantu uma sebebuyela emuva bathi ama-election semisiwe babuse 7 years kungala ama-election bafuna i-dictatorship bafuna i-one-party state. Ngalokho thina labantu bonke beZimbabwe sithi inkomo ingazalwa umuntu ngoba sifuna ukulandela i-constitution abantu bazikhethele abathungameli babo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe. Kungangeni ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenza kwenzakalayo la kono kukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa kusho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapolisa ithuba eligcweleyo ukuthi baphenye kuhle bethumele impumela eqondileyo andubana abazombangazwe lawa bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sizihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko basitshengisile Olinda Masarira. Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even oReverend Sibanda kafihli uReverend Angleton Sibanda uyakhuluma laye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende uhulumende wezanu PF ngezinye indlela kuyabe kusenziwa yi-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lowo uyanyamalalisa abantu uhulumende lowo uyenzani konke khona kwana kusenziwa ngokunjalo kathesike asithini thina amapolisa ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omele uyenziwe ngamapolisa ukuthi kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo-blessings ali okungaba yingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale blessings ali
umnumzana belief kaule ngowebandla lezano PF ingatsha zikahulumende ezitshiyeneyo namuhla zizaqhuba umhlangano wokucubungula uhlelo lokwakhiwa kwedamu legwayishangani lona elikhangelelwe ukulethela izigaba zemathebelelendi amanzi eneleyo kodwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende aqale alungise udaba lokuthi uzahlawula njani abantu abazadudulwa emizini yabo ebhinga abasendleleni yaleli damu kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho ye-United Nations. Inhlanganiso yamathebeleland Human Rights Institute yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilitshumi lasithupha ezemasingo ezemanikaland emathebeleland lasemashonaland zalobela uhulumende zimxwayisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Isikuthule ukuthi idamu leli lizaba nelinye impumela ethile engangayinandi elikududulwa anezizela ubindi edinga zisuswa emizini yabo ngenxa yamazi azagcina ebagalulisa okwakhathesi indlela lokho kukhanyela ukufuna ukwenzakala ngayo ayilandeli imigomo eyabekwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke United Nations lemigomo eyabekwa yinhlanganiso ye-abuyeni okuthiwa yi-Kampala Convention iZimbabwe eyakusayinayo yakuvuma ukuthi iza kulandela ayilandeli njalo lemithetho yelizwe leZimbabwe ekhona kusekelo sombuso neminye imithetho njengekuthiwa yipolisi ye-human settlement ngakho thina esikucelayo yikuthi phezu kwengxoxo yonke amaministi abazabalayo ababe le ngxoxo yokuthi kwenziwe ipolisi kumbe i-framework ekhangele ukuthi abantu abadudulwayo bazabhatalwa njani kuzaba njani lokulungisiswa futhi lapho bedudulwa ngoba i-human settlement policy ithona akulamuntu okunobadudula ezimbabwe wona leyi framework ingakaze ila okwakhathesi kuthule ngayo sithi kabahle bagijime phelibe khona masina sibone lababili ubindi bedudulwa usetshenziswa yona
kodwa ukhona umfutho eseliwufakile kuhulumente laxoxisana la yini kumbe lamthumela imbiko enjalo
sisuke saxoxisana lohulumende sibe sesezamthumela imbiko ngoba kunyanga ezimbili eziphelileyo sihlangene sizinhlanganiso eziyi-16 ezisuka kwindawo ezithiyeneyo zelizwe leZimbabwe okugoqela imathebeleland i-Midlands nendawo emanikaland masingo nendawo zemashonaland sizinhlanganiso ezisebenza ezabeleni zikhanyeleyo nalindaba yokududulwa kwabantu ngenxa yentuthuko saphuma lalokhu city policies at missing paper. The local government independent commissions. Human Rights Commission, the Peace and Reconciliation Commission, the Media Legislative Agenda Commission. So I create a lot of food to Salumiga, I'm a member of the Parliament that team, this year, this is in June. So I'm a lot of 100 and I see a Emma of Fusilia Holland, ARR, Rafael Mutisilicino Rukwano, Banutoni, Sofia was
lekwayishangani day emlibona luphumelela njalo luletha inzuzo enhle phela ebantwini
usimo kwayishangani into enhle kakhulu esiyithayela ihlombe uyabe ungasomuntu opheleleyo sibili mawungasifuni ngoba labo bedinga bona laba belibimba abadudulwayo bathi labo bayalufuna kakhulu bafuna idamu leliphele masinya kodwa lalingaleli idamu lenyengezi zabantu idamu lenjabulo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMatebeleland Human Rights Institute. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli yeMasoni Mnangagwa uzakhetha ukomanda webutho leZimbabwe umnumzana Philip Valerio Spanda ukuba ngomunye wabasekeli bakhe. Linkundla ithi ngokubika kwake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo, uSpanda uzathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Kembo Mohadi. Inyos Day yona ibika ukuba owake waba ngumphathintambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Walter Musembi uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho luka-2023. Kodwa uthi udubo ikuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa akalaso isibindi esasilomuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7, minigama nguMahubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg eSouth Africa. Ngibingelela labalaleli benu bonke, kodwa ngilesikhalazo ukuthi ama-voice note kaliwabali libala abanye. Ngikhulumile lapha kuthanga ukuthi indaba kaMnumzana Believe Gawuleleyi eyokuthi indaba ka-Itayizamala kayiyekelwe ngoba indaba endala. Uchoni ngaleyo nkulumo yakhe, ngamanye amazwi utsho ukuthi indaba ezindala zingabe zisakhulunywa, abantu bakithi baphela lakhona phanetshilotsho labahlezi khona bebulawa yizanu wena leyi ekhona endala umnankakhwa ekuzanu labotshiwe nkwabe kuzanu, uthi zingakhulunywa na ngoba zindala zabulawa kuseselo mgabe na babulawa kuseselo mgabe labo bantu? Ngicela ngene emoyeni lowo muntu uGawule niphendulane laye.
Salibonani kuStudio 7, salibonani mbulisana amaZimbabweni wonke asekhaya, mbulisa ngaphandle kwelizwe amaZimbabweni wonke. Ngizafuna ukuqala ngiphelele ubhuti othi lizweni lamashiyoni izanu ubhuti ayisifakanga esihlalweni umgabe kwayena wayengusecretary weparty wayesazi information yelizwe umgabe wathengisa ilizwe bhuti, so uthi sikhomba imini yokuthi waphiwa ngobani ilizwe kuzaphinda kuxake futhi lokho kuyinto. So umgabe lelizwalithengisa yena ukuzafumana eliyani isihlalo lesiya kuze kungene izanu. That's why uyabona kwafuthe ngogara at the first point. Uyabona utongogara wafela ukuthi umgabe ukuze akwazi umgabe ahlale esihlalweni, into yabulalisa utongogara yiyo leyo kuqala ma ungazi-ke wena. Two, ngingalandisi okuningi othina mani bafile bengamashona bebekuzaphu bebengamapresidenti ezaphu bonke labo babona khona bawulo Willim Saruru kura obani manje ngamashona engakubaleka wona adepetiza but athule because akasakwazi ukuvula umlomo because bathi ngabezapho so umgabe ke na budi hayi lizwa lilahla yena lithixa lo mangwanda ngwanda yena simazi ukuthi hey kuphi ke na leso sikhathi umgabe siyamathi hey ngisecretary weparty so asibamba nela mashona silungise nini lizwe leli singathi amashona kanjani yeso phosa amashona manje amashona asiba amashona wonke athengisilizwe a
Sanibonani, sanibonani, sanibonani basakazi bethu abahle, sanibonani lo obingelelayo uKelvin Mhlanga ngelana eGoli ngokwamatoho kodwa ekhaya ngibuya eSanitzini noma ungathi eTshelanyeni. Ngizothanda nje ukukhuthaza nje abafowethu esinabo la eSouth Africa nanentsha yonke nje ekhona ezweni lakithi eZimbabwe ukuthi bafowethu njengoba kuza ukhetho kanje asisukumeni ngobuningi bethu, sambeni sovotela iphathi esiyibonayo ukuthi inekusasaza. Simuseni nje ukuthi besikhuluma nje kuma social media siqedelana amadata ngento engekho asisukumeni sobhalisela ukuvota abafowethu sivoteleni iphathi esiyibonayo ukuthi iphathi enekusasa le ngokukhuluma nje ngomlomo angeke usize ndawo inkinga yeZimbabwe siyayazi sonke njengoba sigcwele amazwe kanjena sigcwele sizinhlakanhlaka sizosifela emazweni kungenxa yeZANU-PF bafowethu asivoteleni iCCC asivoteleni iCCC inkinga yeZimbabwe iZANU-PF inkinga yeZimbabwe akulona ishona inkinga yeZimbabwe iZANU-PF asimuseni nje ukuthi siloko sigceka amashona sizidagcwele endaweni zakithi yekwasha kwacima kwathini kwathini mandebele nike naye yini nina eHarare nabona ukuthi bazongcosha yini mani yohlala khona ayikho yonke lento lena asimuseni nje kufuna ukuthi qhatha isizwe siloko sithi siya divide ilizwe senzani akuyona into engasisandawo le asivoteleni iparty esibonayo ukuthi iparty ezosebenza
Sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyokhuluma ngendaba promethology ngithi ngiyangiphawule ngendaba yabantu bezani ogawule labochuma laba abahlale bephika yonke into engekhulunywayo eyenziwa yizani bayiphika ogawule uthe mayebuza ngendaba yokunyamalala kwa-Itai Dzamara wathi khona u-Itai Dzamara wanyamalala ngesikhathi sikamgari engathi kuthiwa le iZANU-PF le new dispensation yabo le yona ayizenze izinto ezinto iyazenza ngoba abantu basanyamalala namanje unyamalele lwesisi we-CCC u-Blessing unyamalele lwesisi kodwa kuyo leyo new dispensation kodwa izinto ezimbi ezenzeka phambilini bathi kwakunguhulumeni kamgari kwakuyi-government kamgari bafanele baphendule kabaphendule kulo lahlekileyo ke manje ngoba ulahlekile othunjwe yimemba yabo futhi bona labo bahlala bephika ngoba sebenza ngathi kuthiwa kumbe ngesikhathi sikamgabe umgabe wayebusa eyedwe ngalama cabinet ministers engalabacebisi bakhe ngicabanga ukuthi umgabe wayelabo abantu ababemcebisa abanye abasesekhona even manje ebuholini bezanupief abasesekugovernment namanje kuloko kuqhubeka lezo zinto ezimbi kodwa ma kungekhulunywa ngento embi bethi kona yonke into embi yagcina ngohulumende kamgabe asoqiniso babugawule lekele kubele kukhohlisa abantu please siyacela engabelekele sikukhohlisa iZANU-PF siyakwazi ukuthi ingcolile vumana ukuthi iqembu lento ingcolile noma lingabe linalisidla lisuka kodwa iZANU-PF ingcolile lokho siyakwazi akunamuntu ongakwaziyo kona lokho ukuthi iZANU-PF ingcolile iyabulala iyatshontsha iyakhwabanisa yonke into
njani Studio 7 tungami inkomo kwala ngapho eMalika hayi sina siphilile ngapho eZimbabwe siyazivunga inhlelo zenu zinhle kakhulu ngibonge uhlelo owalwenza lo Abednego Bhede lo Gawule u-Abednego Bhede waphendula uGawule into enhle kakhulu wayethi khona abantu abathatha izimali ebhenki ngamahuquluza wathi indaba lingababophi njengalokhu iqinga uthatha imali ebhenki kulama-details ukuthi kwamthethi uhambe kanje kanje hayi inkulumo yakhona ngayithanda kakhulu so into endle yake yayihle kakhulu ngoba uGawule uyazenzisa
Sanibonani kuStudio 7 sanibonani kuStudio 7 mina nginguSane Mlotshwa from Entembeni eGwanda GP2 bingelela umzali wami uNajothamo bingelela abazali bami uNamanjo bingelela umzali wami uNathemsane Mlotshwa Studio 7 siyakhala yebo sikhali sizwakala mpela wonke umuntu uyakhala kodwa inkinga into esibulala ekhaya asinama human rights if singalwela amalungelo yonke into ingaba right ngoba noma ungalunga kanjani akula ama investors angeza lapho without besazi ukuthi akona ma human rights ngoba noma yenini bangagijima bayazi baxoshwa so into esibulalayo sina ma human rights for i government esiphetheyo hayi siyehlulekile lokho akekho umuntu ongazi sehluleka sasuka ekhaya kusasengcono kodwa sikubona ukuthi ilizwe liyashabalala manje asiselazo swala ukuthi ilizwe asisenalo ngincusani mlotshwa seSouth Africa eGoli
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ivika ukuba umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky uthi amabutho akwele Russia aselawula indawo ye-Ukraine eyisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20%. I-AP yona ithi uhulumende wama-Taliban kwele Afghanistan usesalisa uzulu ukulima isilimo esisetshenziswa ukukhiqiza izidakamizwa ezifana le-opium kanye le-heroin. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule umbiko obalulekileyo izolo ekhuthaza uzulu waleli lizwe kanye lamalunga ephalamende ukuthi babambe iqhaza kuqedwe ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho osokubhahile kuleli lizwe. UBiden wethule amazwi la kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ngombhobho eTexas ngeviki edluleyo. Kutange khona kulomsolwa odubule wabulala abantu abane abagoqela odokotela ababili kwesinye isibhedlela eTulsa esigabeni seOklahoma. UBiden uthe kumele iParliamente yethule umthetho ovimba ukuthengiswa kwezikhali ezisetshenziswa empini eziyingozi kakhulu ama-assault weapons. Uthe nxa kusehlula lokho kumele iParliamente ikweze iminyaka yomuntu ofunyelwa ukuthenga imbhobho enje isuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 isiya kwengamatshumi amabili lanye 21. Uthe njalo abathenga imbhobho kumele bacutshungulwe kabanzi ukuze kubonakale ukuthi balungele na ukuphatha izikhali. Phezu kwalokho uBiden uthe kumele kwesulwe umthetho ovimbela abantu ukubophisa amankampani alungisa imibhobho nxa izikhali zawo zithe zadala umonakalo. Nanka amazwi akhe.
We can't ban assault weapons as we should. We must at least raise the age to be able to purchase one to 21. Look, I know some folks will say 18-year-olds can serve in the military and fire those weapons. But that's with training and supervision by the best trained experts in the world. Don't tell me raising the age won't make a difference. Enough. We should repeal the liability shield that often protects gun manufacturers from being sued for the death and destruction caused by their weapons. They're the only industry in this country that has that kind of immunity. Imagine if the tobacco industry had been immune from being sued, where we'd be today. The gun industry's special protections are outrageous. It must end.
Lo ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ekhuluma izolo. Nanzi ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uZulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile yimi uNtungamile Nkomo.